Hayi, ngiyabonga babagande lezakhamizi leZimbabwe nje yonke jikelele. Ye, bayatsho ukuthi ubebengamazi ngoba abangani bayakhumbula kumbe ebevele isikhamba labo mntwana former ECC. ECC is a citizen party. Citizen party in that it's a itata ama stakeholders pose wonke ama industrialists, abezenkonzo, izinyanga kanye labama civic organizations. So ekuyenzeni kwethu siqalisa sasivumele ukuthi kulezinye indawo esizazigcina sizigcinela ama political party vele edes labo, kulezinye lapho esizazigcinela abe civic society. Like uyabona kulobaba uDumisane Nkomo ubesuka ku civic society ubengekho any other party, ubesuka ku civic society yikho ke wangena ekhansilini. Yikho ke labanye nxa umo blessing bangamazi laye umela amanye ama organization lawo esisebenza lawo. So hayi uyanqoba ngoba sonke siyamcampaignela, bonke laba ama organization lapho asuka khona bazamcampaignela. Ikati nje vele ubephathekile kwezepolitiki isikhathi eside, abantu bayamazi lathi siyamazi. Yikho ke hayi ukuwina siyayithatha leyana indawo, ngoba njeona ngitshile nje kumalanga adlulileyo ukuthi unguye i-official candidate ye-CC.